Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlathu kuNtulikazi 2023 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Asazi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuZulu sikhale njengabantu abahlulekileyo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo.
Akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutshela abantu kubone hlabela ngihambe hlabela ilizwe lonke.
Kodwa ibandla leCitizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga ilizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo. Umnumzana Mlungisi Moyo labanye bakhe abakhankasela ibandla leli bathi balethemba lokuthi uZulu sebonile konke okuhle okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi engena esikhundleni sikamongameli. Umoyo uthi okwamanje selikhuphuka isisindo idola leZimbabwe ebeseligugudeke okumangalisayo.
Njengeminyaka yonke silokho siqinile njalo siyaphambili, kasibuyela emuva sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, yiziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse okuthi yenelise ukwenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo ngesikhathi la asiklangileyo. Yiyo vele injongo esingayo, sishiyele labantu esincintisana labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Asiwasola amakhiwa sithi lawo makabuya la ngabuye ona wa-African ten.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongafisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uyakwazi-videos on record kulo muntu othungameli bandleli eliphikisayo ethi yena kusasa maye thatha umbuso sazokugcwela amakhiwa laphana, sokugcwela amakhiwa laphana. Sinasithi iZimbabwe ilizwe labantu abansundu, kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnotho ngala uhambi kahle, pho abantu bazalivotela njani?
Asazi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuZulu sikhale njengabantu abahlulekileyo. Laba abantu abazivokisela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguqa ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuyana it was a deliberate ploy, ngoba idola umthuli engakalikhululi ukuthi le ku-willing market willing, i-willing buyer willing seller, uyakwazi between you and me bele kubo-900. Yiqansile lethusa lazikafika kubo-8,000. But kathesi mina njalo masisima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola seliku-6,000. So kwaloko kusehla ngoba abantu thina okokuqala as a Zimbabwean market, we have a speculative market. We are a market full of arbitrageurs and speculators. So bathe bebona umthuli ekhulula bathi sebefuna ukulicobodisa idola, but kwehlule ngoba nabo sebebonele ukuthi hayi leyi into le yinto yelizwe, into esifuna ukuthi siyikhulule sisonke. Akunanoma circumstance ngabe idola licobodekisekile okuthi vele kathe singabe phele kubo-10,000-16,000, but linge lafika kwe-8,000 ngenjongo yokuthi sina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli. Sesibuyelile kathesi uma ngikhuluma njanga namhlanje siku-6,000 and below. Ilokho lisehla lokuyani ubevalekele ukuthi i-black market ibe yiyo edidivine amaresi. Kathesi wonke umuntu ofuna idola usehamba ku-option 16 ayethola legitimate i-rate yelizwe khona.
Ye, kodwa sibona ngazani kulabanye ama-developers lirecover kangako idola? kuyahlala vele kunjalo kungani kuzemvula
konoko kukhona siyakwamukela kusebantwini abavele bafuna ukulwisana lenjongo kahulumeni.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezano PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North.
Kathesi ukhankaso esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hhayi laphana mhlawumbe kwakungakabi le candidate ikhandidentini kwathesi lapha kubukhansela ngozwane kubu-m p ozwane upresident nawo yikho kuphela ukukhankaso esikwenzayo kumalanga lawo angama-52 or so days aseleyo before u-23 August otherwise akula ukhankasa okukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayevezamani ukuthi yabona kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongani utshele endlini ngoba kuyabona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 uticha umbumpholisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipay yakhe kayisukanga ku-$10. Thina into esiyisolayo kwayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola likuvalue bani kumbe bani. Into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga. Khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi, engumlimi kumbe engasomlimi, usengumyanga. Isizathu ukuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars, ngemali yama-RTGS. Uthenga uchinda, uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars. But yena uhulumende nxa efuna ama-services, esipha ama-services usibhadalisa ngama-US dollars. Uthengisa ifiweli nge-US dollars umnangapha. Kodwa yena xa esithi thina sihoshe abasebenzisikhulukuzeni ifiweli yakhona, usiholisa ngama-RTGS.
Nxa kunjalo-ke bakhankasa njani, njalo bavotelwa njani ngabantu?
Akukhankaseki labana abantu abana lutho abangalutshela abantu, ubone ehlabela nje hambe ehlabela ilizwe lonke ethatha abantu. Yabona iproblem ayenzayo mnangakho is continue to abuse ama-state resources. Khathesi be-search pink ngakutshela mina Dube ukuthi ngesikhathi be-search pink ebhinga ubungaboni not even one muntu wezanu, bonke bengekho be-search pink. Abantu bangabuthana abantu belizwe lonke babe-search pink sebona ngani ukuthi abantu abamthanda kabana abafuna ukugada amabhasi njengoba kabasakwazi ukugada amabhasi. Kuyafana nalokho akade kukhona ebulilima. Uyabona ukuthi njengabantu abavela ilizwe lonke akukhankaseki, bayakhankasa nekini ebantwini batshela abantu amanga ngo-2018 khathesi abangeke babuyele ebantwini. Athi umtshela uticha uthela akungivoteli yine kona $10 utshela ibuthi ukuthi akungivoteli umkalo engelanathukela engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation. Uyakhankasa uthini manje ebantwini bona lapho?
Lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje?
Hayi, thina abantu into esibatshela yona ngekuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga nguNkulunkulu, kasonto yapho ikuvela nje yodwa. Into edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo. Kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke, babusa ilizwe bezibusela bona bodwa. Yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo beyimafia yabogolide, imafia yabochrome, imafia yabodiamond, batshontsha konke akula lutho abaluthiyayo. Thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye esebhinga. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi ababotshwe kwele-France kulandela ubudlwangudlwangu kwamanye amadolobho okubangelwe ukubulawa kosakhulayo ngamapholisa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu ababili abadutshulwe bedlula emhlabeni kwathi bangama-30 balimala kulandela ukudutshulwa kwabo besemdlalweni wokuzilibazisa eBaltimore khonapha kwele Melika izolo emadabukakusa. Amapholisa adinga umuntu owenze ihlazo leli. Ibandla elikhulu eliphikisayo kwele Sierra Leone lithi kumele luphindwe ukhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamongameli Julius Maada Bio ngeviki ephelileyo. Bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu. kubika abezindaba abez Reuters. So we see Kati says a masigo.
Bengana masigo
we
baba mkulu babe lobola kangelo kokobe
tunamasigo
ke lamda kuka lomnumzana thandazani ndebele incwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo baba kunjani
siyabonga dubele njani
baba hayi siphile kahle singazi wena siyabona kulezi nsuku amajaha ungazani akula muntu obatshengisa indlela yokuphila kudala siyawazi ukuthi kwakuphilwa njani Ndebele akusitshela ukuthi pho kumele kubuyelwe njani koludala lapho
umfana wayekhuliswa ngamadoda umfana wayekhuliswa ngobaba kwakunamadoda ayekhona ayekhulisa umfana singakafiki nje kuthini abafana bayakusithi isimo kulezi nsuku ake sibhekeni kukhona yini okhulisa umfana singayibamba lakho sizobakwazi ukuthi mase sifinyelele kuthini abafana isimo abakiso kambe bayazenzela ngoba bekhulisiwe kahle noma bengakhuliswanga lapho-ke okunenkinga khona enkulu kusekuthini amadoda ayiwona okumele akhulise abafana awekho ngesilungu lokho abathi they are not present amadoda sibalekile ekwazini ukukhulisa abafana and amadoda amaningi ekukhuliseni abafana sekwenza abafana bazitholela noma bazidingela indlela yokuzikhulisa osokuyinto embi osokubaleke okuhambe kwaze kwa ekugcineni lokuthi isiko lethu njengabafana njengamadoda njengobaba selilahlekile ngenxa yokuthi someone is not present omunye akekho esikhundleni sokukhulisa umntwana ngomfana
ye baya ngaphi obaba
kusikhathi esesiphila kiso kuningi kuhlangahlangene amadoda aphumile emakhaya edi umsebenzi kuba nzima nokubuyela emakhaya ukuthi ayeba nesikhathi nabafana kulabo abasebenzayo abanye njalo ngabathola iy'ngane umuntu ashiye ajikwalala ahambe njengayona nje leyo ngane bese kusiba ngumntwana noma ngumfana ozasikhula eyedwa noma ekhuliswa ngabantu besifazane agcine naye ekukhuleni kwakhe sokusiba nenkinga ekuthini imithetho yamasiko yomfana gcine engasayazi so isikhathi esesiphila kiso Dube naso sinomthelela ekukhuliseni kwabafana ngesiko lesintu labafana
kwenziwani pho nxa kunjalo kwenzeka ukuthi abafana bekhuliswe kuhle phela
esimeni esesifana naleso wona mvamthembo sokuyilokho ukuthi kakubhekwe ebantwini ukuthi i-community wona yona itself imi kanjani njengama-community leaders ma ngabe sikhuluma emakhaya osebhuke induna babheke i-community abayilidayo and kamabhuta ama-plans esingathi thina zinhlelo zokukhulisa umntwana ongumfana ukuze bababonise amasiko nenzizokulekulea ngoba kubuhlungu fadube ukuthi umuntu wesifazane okhulisa umfana eyedwa kunganamuntu wesilisa noma umuntu wesilisa eva kanye ekhaya ngonyaka kube sokuthiwa lowo mfana uzogcina amasiko noma uzaba nayo indlela yokwazi amasiko kunzima kangakanani so ebengikuhlosa mina ukuthi mhlawumbe akube khona ukuthi thina ama-community leaders abafana nezinduno osebhukomlisa kube ngabantu abathi let's come together emadorobheni ama-councillors and whosoever is a community leader let's come together sibone indlela yokuthi singenza njani ekuzameni ukuthuthukisa amasiko ethu nokukhulisa abafana ngesiko lesintu
ye lapho-ke besixoxa lo mnumzana Dandazani Ndebele ukhona ngale-ke kwe-lest africa kundebele-ke yingcwethi kwezamasiko esintu sibonga kakhulu ungadinela kusasa
kwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
kuba injabulo uhlangana njengenhlala yenza sibonga sidumisa uNkulunkulu lalabo abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani lingaze labi ebuhlungwini benyama libe selimlibala namhlanje ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcinana khona sibale kuLuka 12 verse lika-31 siyiphinde njalo ifundeka kanje kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni bayekhetha engingapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli. Hhayi, angikhulumi ezombangazwe, ngikhuluma ezelizwe lenkosi ukuthi yebo imbuso yemhlabeni iyafuneka, iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo, ngoba ilizwe lingazake liphonguba ilizwe lingelamthetho, lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani. Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi phezu kwembuso yonke yona leyo esiyithengiswayo, esiyibonayo, sidinga ubukhokheli obuza sikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani. Abakhokheli abalothando, abanakekeli abantu, abakhokheli abangavamanga namanga lezithembiso zamanga, ngoba na uNkulunkulu engikho enhlizweni zabo. Asithi nqabe sihlezi khona sibakhulekele bonke laba abadinga indlela zokubana babuseleli lizwe, balibuse bekhumbula ukubana sizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezijiyeneyo, lalapho singabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe njengokutsho kaJesu, sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu, umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo, umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa ababusi belizwe abangisabayo, abazamayo emini lebusuku, hatshi ukuthi bazikhukhumeze bona, hatshi ukuthi bona bahlale kuhle bodwa, hatshi ukuthi bancindezele abanye abantu, hatshi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo, ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu. UJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu, embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana, uweyisana, ukukhangelelana phansi. Abazi umbuso kaNkulunkulu bayakutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando, ulokuxolelana, awulakuqilibezelana, awulakusela, kawulakunyeyana, kawulakuthukana. Umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu. uNkulunkulu asenzele kahleke sifuneke umbuso wakhe uqala, singakafuni imbuso yasemhlabeni. Asikhulele uNkulunkulu, sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayitoba munye munye ngelesiSri Lanka namhla emdlalweni wokudinga amaqembu aza kubhateka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India ekupheleni komnyaka. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe sekumele linqobe leScotland ukuze lithole ilungelo lokuba ngelinye lamazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kwempumelo yanamhlanje etshiye abalandeli bomdlalo wekakhilikithi bethithibele. Ekhuluma ekupheleni komdlalo lo oqhutshelwa enkundleni eQueen's Sports Club koBulawayo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDave Houghton uthe ithemba lisasekhona elokuba iqembu leZimbabwe liyedlala kwele India ekupheleni komnyaka.
Well, exactly. I mean, we've played really good.
Sidlale kuhle kulomncintiswano njalo singene kumdlalo walamhlanje sobabili leqembu leSri Lanka. Singakazi sinqotshwe, okutsho ukuba bekuvele kukhona iqembu elizasuka lidanile njalo kube yithi. Akukho buhlungu kakhulu kunqotshwa lokhu, ngoba sisazi ukuba nxa singanqoba ngolwesibili sizasala sesimeni esihle kakhulu.
Uhouton uqhubekele phambili wathi kudliwa abakwenziwe namhla sekungamanzi achithekileyo angeke abesabutheka kodwa abasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Okwenzeke namhlanje akusikho esizahlangana lakho ngolwesibili ngoba iqembu leScotland lidlala ngendlela ehlukileyo. Njalo okuqakathekileyo yikuba thina sidlale ngokuzethemba.
Umdlalo ongiyodlala indima enkulu ekuphathiseni iqembu leSri Lanka ukuba linqobe uMahesh Tikshan utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo kakhilikithi ngokubuya ngobunenye enkundleni yeQueen's Sports Club.
I think it's good for the Zimbabwe.
Kuhle kakhulu kulizwe leZimbabwe ukudlala umntiswano onje kulezibukeli ezinenkangaka. Yinto esijwayeleyo leyi lakithi ukuba enkundleni kube labantu abaningi ababukeleyo okuyinto yenze kuba singethuki ngitsho lakancane.
Sikhangele umdlalo wenguqu, nansi impumela yemidlalo yenguqu edlalwa namhla kumncintiswano weCastlelaka Premier Soccer League. Iqembu leLenders linqobele iCape United nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 ngeleDynamos ngaseBata. Iqembu leTriangle litshaye leCranbourne Bullets nge-2-1 eKippie Stadium. Kuthi eleHerentals libhuqe leZimbabwe Borra nge-2-1 ngaseMandava. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo abantu abedlula inkulungwane ezinelengxenye abadabuka emazweni ambalwa namhla bebencintisana emdlalweni wokugijima oweVictoria Falls Marathon obuqoqwe yinkampani yobulembu labomakhalekhukhwini ye-Econet, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lumcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ukulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42-21-10.5 kanye le-7.5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo. UBlessing Wison ogijimela iqembu leCadence Athletic Club eHarare ube intshantshu kumncintiswano we-42 kilometers lapho aphutshela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes 11 seconds. Kwathi kwabesifazana uEthel Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds. Ubeqala ukuthola lomklomelo.
Engikuthandileyo ukuthi ipace ebihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga. For the first time angaze ngigijima ama 3:29 sisiya ku 42 kilometers but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantshini khona lapho.
Uthobekile Ncube odabuka eCholocho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi irelay emangweni we-21 kilometers eseqenjini leBlack Rhinos Athletic Club. Uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Sekulomqanso emningi sesijayele ukuthi nga sigijima. Last time yayingaqansi kangako sasisiyehlela kodwa na sithambile kuyenze yangani isiqaqa umqansi kodwa hayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisocha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we-21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds. Uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco besigoqela umvuzo wemali engange $500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwele South Africa kodwa kuyabe kungelamali, yikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we-21 kilometers abanqobileyo nguThandiwe Ndlovu, kwathi uLamek Rasha yena uphutshe ngemizuzwana phambi kukaThandiwe. U-Elizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphutshe umango lo ekusigaba sesine. Phambilini kokunikwa kwalaba izicoco ungqongqotshe we-Econet uKhizito Makuni uveze ukuba baziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingatsha ukukhulisa lomcimbi owaqala kuminyaka ichumi lanhlanu eyedlulayo kulabalihlekana nje ababephatheka kiwo.
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende unhlelo zokukhulisa ezokubukisa itourism. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe usengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Abancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lo kusihlwa, uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKhabza wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sika sizwe ezomculo.
Salibonani linjani, igama lami ngumamozi, umhlabeleli ophuma kobulawayo eZimbabwe. Ngiliphathela ingoma yami entsha okuthiwa ngu-Beautiful Faces. Le ngoma ikhuluma ngemhlobo yonke yabantu basemhlabeni. Ngisho nje abantu abamnyama, abamhlophe, amaNdiya, amaChina, wonke nje umhlobo womuntu owaziwe emhlabeni. Le ngoma ngithi Beautiful Faces ngikhuluma ngayo ngokuthi zonke indawo ezikhona emhlabeni engihambe khona mina ngiperforma ingoma le engiyibhala as dedication yalabantu engihlangene labo empilweni yami, ngoba isikhathi esiningi abantu bengihlangana nabo bengabantu abakhululekileyo, kungabantu abasimayelayo, kungabantu abafuna ukuba kwazi ngobuhle bami, ngobuhle belizwe lakithi, ngobuhle bamasiko akithi. So ingoma ngihlabele ngisithi Beautiful Faces ngoba wonke abantu lapha emhlabeni bahle njalo. Beautiful Faces is a song that will spread the word of happiness, togetherness, le humanity as a people.
Precious moments are built through love, diversity plays a part in our society. Without the other there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ingoma yami ukuthi Beautiful Faces itholakala kuzo zonke indawo ezomculo abathi ngesilungu kuzo all online music stores, kubo Spotify, uyazithola kubo iTunes, uyazithola kubo YouTube, ama video wami liyawathola, ikhona ivideo ehamba le ngoma yami entsha. Lazo zonke indawo ukuthi iTunes, Deezer, yonke indawo ukuthi Strokidi liyayithola ingoma yami. Ngikhiphe ngeviki eliphelileyo ingoma yami, kodwa isithakazelelwe kakhulu endaweni eziningi. I hope lani elingakayizwa lizoyilalela, liyilandele, liyidinge, lidinga uMamozi, liyijabulele. Ngiyatholakala ku Facebook ngumamozi, ku Instagram ngumamozi underscore officially, ku Twitter ngumamozi underscore officially njalo. Lingathi Mamozi nje kuzo zonke indawo liyangithola. Ngiyabonga kakhulu.
Can't you see we having fun? 'Cause our troubles are already high, creating poverty to make us cry. Please, not this time. We are on the other side now. Hey. Love, peace, joy and happiness, it's all we need. Please, set us free. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Yelo ke umculo kaMamozi, siyabonga kakhulu. Singaqhibi uhlelo lwanamhlanje othi sibone ekade silazo. Ibandla lezanupf lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa lonyaka, kodwa ibandla le-Citizens for Coalition for Change lithi elibusayo livavaza amanga elizwe lonke lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa umthembo osithembayo uKips Dube, lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani,
Muramuri yeZimbabwe.